ilanga ikhathe kakhulu ukudlula unkamana amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilake sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazo, i-PF Zapu le-ZANU-PF. Injongo kuyukubana abantwana bezimbabwe babambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo, basebenzele bendawonye. Yikho lapho esabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano ngithi thina esikuzwisisayo ukubona kwafezeka kakhulu, ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhwema kithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abakhwalifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka, ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngothando, njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini. Osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi basondele kuhulumente, basebenzelele uhulumente, bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo, njalo ukuthi ilizwe lizezithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise, indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi usibanga esikuso yilekani isibanga thina sokuthi ukuze sikhululeke lathi ngibona la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini, sikhona emamayini, lo uhulumente okhona akakhethi, uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho, uthole iy'ndawo zokulima, ukhululeke nje uselizwe lakho. Kwafezeka konke lokho.